kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi lemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho stable, ama-prices alokhu esiyaphezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo. Kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uzakuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-debt of lay, I think the challenge obukhulu ukuthi izaqanyela njani. Kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende obengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala. Engenza njalo aphinde abe kulokubana abelokhu esenza amakhushini abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho. Singakhangela sithi bo loba bona ababalisi uhulumende angakutho ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana bathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi. Khangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengoba naye esibhedlela zikahulumende baba lokhu i-percentages abangakubhadaliyo kuyikuthi i-package esingathi part of ama-benefit osebenzi lohulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kunaleyo abayifuna interbank rate kulo kuthiwa FD rip effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamurholo ngibona ama-price azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-price aye phezulu ngoba yazokule mali eningi.
Njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini.
Kangelela ukuthi kubona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba singeke senze into ezibhedlela. Kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale. I think singakhumbula kubo 2008 ama-teacher aqeda abo 4 months esebenza ama-3 days noba engaye emsebenzini. So into esabakuze ebalulekile yikho ngibazi ukuthi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze fike ngoba singazi ukuthi i-interbank rate namuhla bavuka beyi-P1 nale equivalent to-interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba nkulu njalo uhulumende kutho ukubanawo sezosebenzisa le mali angelayo.